singazi ekuphumeleleni kwangikhona, kodwa ke ngomcabango omuhle ngokwazi kwethu sibona ezinye ke akumbe amanye amazwe ake lenhlelo ezinjalo nxa kuyikuthi abantu baphuma kakuhle nabantu aba-qualified abazaba lemisebenzi ebonakalayo bazakwanisa ke ukurimitha kumbe ukuthumela imali ekhaya ilizwe lingathola ke imali nge-migration le e-organize ngaleyo ndlela. Sikhe sabona amazwe athize lawo ekhipha abantu bayo abafundileyo ngaleyo ndlela, singazi ukuthi labo baza kwenza ngendlela eyiyo yini. Kodwa ke kungatshenisela ngenye indlela ukwehluleka kwethu njengelizwe ukuthi asisesehlulekile ngokuvuma ukuthi hayi thina sikwanisi ukuba nje singasungula eyethu imisebenzi yabantu abethu, yikho sesibakhiphela ngaphandle kwamazwe sikubona ngaleyo ndlela.
Ukuze luphumelele lolu hlelo moyo, kuyini okumele kwenziwe kahle kahle nguhulumende?
Okuqakathekileyo ukuthi kube sobala ukuthi nxa imali sezithunyelwa singathi ngama-remittances ebuyela ekhaya aphathwa ngayiphi indlela, okuza kwenza ke ukuthi abantu bazangaze basacatshisa lezo mali zibuye sezingena ke emsikeni omnyama singathi ngo-black market kumbe ku-informal sector, zibuye kakuhle ama-remittances angkhona abe sobala. Sibone ke amanye amazwe athethe inhlelo ezinjalo ephumelela ngokuthi imali isetshenziswa ngendlela eyiyo, iya njalo kubanikazi bayo.